phela inkinga ukuthi kwaqeda isikhathi esiningi iminyaka eminingi kungafakwa i-investment eCaribbean. I-generation capacity yethu iphansi kakhulu. Sigamagetsi ayangama-600 megawatts kodwa i-consumption yethu i-demand i-2000. So kwaphambaniseka ukuthi asangenanga ezimalini eziqakathekileyo i-investment eyenza ukuthi ugetsi ogayayo ahambelane le-demand yakhona emfowethu.
Ye, siyabona ukuthi ibandla lakho yileli busayo gawule. Kulehlulwa kuyini kanti ukuthi lozumlilo kagesi?
Gibbs, ngabona uyananzelela ukuthi emalangeni adlulileyo kade sokuphuma imbiko yokuthi ugatsha lwezomlilo lusithi lona ilokuze liyekwange liyana iyalungiswa layo iyavuselelwa kwenze ukuthi ikwanise ukuthi kutholakale ugetsi ozakwana sibili kubalekelwa umumo lo khona osukusilela kwogetsi i-load shedding yathi sikhona ilizwe lonke. Lapho ngiyavuma sibili ukuthi kube lokuyekethisa silokuthile sibili endaweni yomlilo endaweni zomlilo lapho. Kukhona okuningi okulokuyekethisa kuyamele ukuthi uhulumende sibile phakamisa amasokisi sibili kusetshenzwe izinto zibuyele emumeni onormal. Ngoba ekwakade izinto zimbi.
Ye, uyamuzwa ugawule baba Ngwenya uthi kubi kakhulu kodwa kulungiswa njani nxa ukhangele wena?
Ubaba ugawule asakhuluma ngokuthi kwangena izigidi nezigidi izinkulungwane zense thina vele lethi singamajaha ngama-1980 sizokhula ngiyewangitsema yena umnumzane uEmerson Mnangagwa ekhankasa ngo-2018 wathi yena ubunyama buzakuba into yendulo amaChina afika ewange angenisa izimali unit 1 and 2 kanti izimali zakhona ama-billions ama-dollar yangaphandle kwe-America babagawula ayangaphi? Sihlala sitshelwa nje nxa kukhankaswa sovotwa omongameli bezizane uPF umgabe la wayesitsho njalo lo Mnanga kwesitsho njalo sithi hayi into yamagetsi zakuba into yendulo kanti izimali zakhona ziye ngaphi kuloku kuganga okukhona lapha babagawule.
Ye gawule umphendule khonapho ukuthi kuloku ganga
mina Ngwenya angeke ngitsho ukuthi kuloku ganga as such kodwa ngithi mina kube lokunye okungahambi kuhle engikhangelele ukuthi ugatsha lwezemali logatsha lwezamagetsi lumele lube yilo olungachaza ukuthi kathi umsebenzi awuhambanga kuhle phakathi kwesikhathi lesi size sicine sesiba phakathi komumo onjengawo nalo. Ngakhangela ngizafanisa le-South Africa ngale i-Eskom leyana yananzelela ukuthi ngesikhathi lesana esiyedlulileyo i-South Africa ibe lohlupho lwamagetsi olumangalisalwana lwayilokozeni le-Eskom kulo umongameli welizwe wagcine sesi kungcono belo gatsha oluzimeleyo olukhangela ngamagetsi. Ngokunjalo amagetsi yilokuzene eqakatheke kakhulu kakhulu nxa sesikhangela i-industry yethu ukuthi nxa sifuna ukuyivuselela i-economic siyivuselela ugetsi yinto yokuqala kuqala. So kulo mlando njengohulumende kukhona ukuyekethiswa kube khona ukuthi kungaphi kwakhona kumele kutholakale ukuthi kuyekethisa lo kube ngani.
Baba Ngwenya ngena khonapho.
Ye mina mana ngivale ngithi mina uyabona ukuthi sokuqakatheka ukuthi siveze iqiniso ngoba nxa kungasakhulunywanga iqiniso i-corruption yabi khona Eskom vele i-corruption anje siyazi iindaba ze-South Africa lapha mina eZimbabwe ngibona ngathi mina ugatsha logetsi lo izisa kayikhitshwe uhulumende akwenelanga ukuthi ifakwe kwezinye izingathi kayikhitshwe uhulumende kungene engxenye ama-private investors 50% eyezisa kayingene kuma-private investors kwenzela ukuthi bahuge imali kwenza ukuthi ukusilelwa kwamagetsi kuphele.
Kungasebenza kona ngoba wakhawula?
Kungasebenza aluba kungakhangelwa kubonakale njengoba siyafunda lamaphutha ayenzakala kwamanye amazwe njengakona okungwenyesithi kodwa ke kungasebenza into yonke gqibs iyazanywa yehlule izanyiwe ukuthi kubonakale ukuthi icebo leli lingasebenza yini ukuthi kumele vele ekakhulu abantu banikana amacebo balisebenzise indlela yokubonisana njengabantu ilizwe lingelethu sonke ukuthi sibonisane ukuthi uyinhlelo zenezo ukuthi zihambe ziqonde kudingeka sinikane amacebo.
Kodwa amacebo abe esiba khona Ngwenya kambe uhulumende okhona angalalela konke lokho kubazenzasandaba
nxa sikhangelisisa udaba lomnotho kule ethiwa khona yi-political will ukuzimisela kukahulumende mina ngibona ngathi uhulumende okhona ngathesi ngasoze abelele option ngoba vele nxa kungasela magetsi kuzafana izicamfundo lezisebenzi ezogezi zihlale phansi kulungisise ngoba nxa usungasebenzisi yona i-vision 2030 yabo le ekhulunywa ngomnangagwa angikhole ukuthi sizayiphatha ikhona ngathi awusela choice lapha kaku kulungisiswa.